Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 Mfumfu 2021, Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lwama-PCR test kulabo abafuna ukukhrosa amabhoda kumele lukhangelisiswe. Khathesi siyaprotha i-festive season and imagine ukuthi imuli elabantu abangu-5 izafuna malini ukwenza ama-COVID test. Bengingacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngekuhambulensa izandla. Uzabona ukuthi kuzaba nzima njani kubantu abaningi ukuhamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Abanye babadabuka eZimbabwe sebehlala kule Botswana. Bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana balegciwane le-COVID-19 na lobahatshi uma befuna ukuchapha ingcwele.
Indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye ababandla wapha amabandla ngoba i-MDC special eMathebeleland abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathela iMathebeleland.
Ukuxokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho udala umonakalo. Iningi labazali beZimbabwe kwele South Africa sebethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi esikolweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili i-lockdown level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ukubana aqhubeke izivikela ngazo zonke izikhathi ngendlela ezigoqela ukuqhelelana, ukugqoka ama-mask kanye lokugcoba ama-sanitizer. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mjangwa utshele intathele zindaba ukubana idale labaphathintambo elekhabhinethi linqume ukubana indawo ezithengisa utshwala lamabhawa sezingavulwa kodwa uthe kumele zivumele kuphela indlamanzi ezihlatshwe amajekiseni omabili wokuvikela lo mkhuhlane. Uthe njalo ulaka lwe-coronavirus solusehla ezikolo. Nanku inani labafundi abalayo lihleli suka phezu kwenkulungwane eyodwa 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwa-9,815. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana ele Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Kunjalo nje abanye babadabuka eZimbabwe bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana baligciwane le-COVID-19 lobahatshi uma befuna ukuchapha ingcwele. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla yibo abazithola bebhekane lendleko eziphezulu lezi ngoba bechapha ingcwele izikhathi eziningi. Intethele zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Ngesikhathi amazwe amaningi angezansi kwezwekazi le-Afrika eseketisa iziqondiso zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, abanye bathi bakhathazekile kakhulu ngendleko ezidingakalayo uma bedinga ukuhlolwa ukuba baligciwane le-COVID-19 lobahatshi. Izihambi phakathi kwamazwe zikhayelelwe ukuthi zibe lempumela yokuhlolwa i-COVID-19 etshengisa ukuthi abalagciwane leli, kodwa akumelanga impumela yakhona ibe ndala okudlula amalanga amathathu. Lokhu kusho ukuthi abantu abafisa ukuchapha imincele kumele behlolwe kaningi-ningi. Ukuhlolwa i-COVID-19 kusetshenziswa uhlobo lwe-PCR test kubiza amapula angamakhulu ayisishiyagalombili lengxenye i-850 pula kwele Botswana umuntu ngamunye. Kwele Zimbabwe inhlawulo iyafika amadola emelika ngamachumi ayisithupha i-$60. Lokhu sekushiye iningi lihlaba umkhulu umkhosi ngembadalo edingakala yokuthi umuntu ahlolwe i-COVID-19 abathi kwenza ukuhamba kudule okwamagama. Abanye abafana lomnumzana Michael Ndweni bathi abahlatshelwe umkhuhlane we-COVID-19 ngabe bavunyelwa ukuchapha ingcele kungadingakali okuningi.
Ama traders athi futhi njalo ngawohulumende uyabavulela ikakhulu abavaccinated kube lokho sithi incentive ngesikhiwa ukuze abantu abaningi bavaccinate kuzaba kuhle ukuthi uhulumende abe senza that incentive yokuthi ama cross border trader abasebe vaccinated benesi bacross imingcele bayithenga impahla bayithengisa impahla ngaphandle kwelizwe.
Abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi bachapha kaningi bengena eBotswana ngakho sesifikile isikhathi sokuthi uhulumende bamazwe mabili bakhulumisane phezu kokuvumela ukuthi abahlatshwe bengene kungadingakali okuningi.
Iningi alibona umvuzo okuba vaccinated or not vaccinated kuyafana nje ngoba nalaba abangahlatshwanga nabahlatshwe bonke badlula kuyo iPCR arayani. And if you are gonna have insurance, so the more vaccinate you. Now we are fatal malefan of don't have vaccinated. So if any future can be I got one guy, or would now call me the work, or I will work on Miss Anuti, who want to send a card to the witch that you one era. First the women's therapy, TSDNA at your rear. Unlike which way we try to see Arana, it's a rare, we find an unknown at Chestang and Oma.
Aba hlatshwe iJackson kule Botswana bakhala ngokuthi abakakholisi izithelo zakhona ngoba belokhu bephathwa okufanayo labangayitholi. Umnumzana Mthabisi Dubena uhamba phakathi kwele Botswana leSouth Africa ngomunye wakulomcabango omunye wokuthi sesifikile isikhathi ukuthi kwenziwe isinqumo phezu kokwabahlatshiweyo uma bechapha incele.
Abantu abahlatshiweyo kumele baqale ukubona ama-benefits okuba vaccinated. Udaba lwama-PCR test kulabo abafuna ukucross amaborder kumele lukhangelisiswe. Khathesi approach i-festive season. And imagine ukuthi imulela abantu abangu-5 izafuna malini ukwenza ama-COVID test bengakacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngeke uhambule ngesizandla. Uzabona ukuthi kuzaba nzima njani kubantu abaningi ukuhamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ukudula kokuhlolwa i-COVID-19 kwabona imbiko ekakhulu eSouth Africa ukuthi abanye sebesebenzisa amaphepha okuzikhandela ukuze benelise ukuchapha imincele. Kusenjalo liqhubeka lisehla ngamandla enani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana sebesiba ngaphansi kwekhulu ngelanga, kukanti ilizwe leli selifake isiqubu kuhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Sekuhlatshwe abantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili engxenye i-256,000 asebethole amajekiseni womabili. Inombolo zitshengisa ukuthi abantu nabalikhulu abangamachumi amabili lasithupha i-26 sebetholile ijekiseni le. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuxokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukwala ukumanyana kwamabandla njenge-MTC Alliance, umthwakazi Republic Party lamanye efuna ukuzimela kukhetho lolu kungenza iZANU-PF inqobe ezabelweni zonke zelizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ibandla le-MTC Alliance esilithathelwe ibizo ngele-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi liyafisa ukusebenza lamanye amabandla ukwenzela ukuba kususwe eleZANU-PF embusweni. Kodwa lithi lethuswa lobandlululo lwamabandla anjenge-MRP ethi imele abantu abahlala eMatabeleland lenkabazwe kuphela. Umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MRP elikhokhelwa ngumqondisi Moyo.
Abanye basetshenziswa izani ukudivide abantu besintwini bezenza amaqhawe amandebele.
Umapha uthi akumelanga abantu bakhethwe ngomhlobo wabo.
Umambo lomzilikazi babe ngabantu baye. Yikho ke abazange babe ngabantu abahlala behlokozana njalo beqambula umhlambi ngomhlobo. Umzilikazi simithi ngesikhiwa i-national builder, i-national unifier. Yikho ke ngama-1960s khonapho uNkomo labanye baqalisa njalo ukulandelela kunokho okwathiwa ngumzilikazi lalo Bhengula. Abazange badivide isizwe seZimbabwe zaba mbili mbili zaba ntathu. siyakwazi ukuthi abanye bathi amazwe mabili kule mephu kulomngcele umngcele lo wabhalwa ngubani wafakwa ngubani anti wafakwa ngamakhiwa amakhiwa bawufaka umngcele lo besenzela ukuthi baye ngamandebele lamatshoni ukuthi ba-divided bafake umngcele bathe sebehlula amashona ngo-1890 kwenzakalani angithi baphinda beqa umngcele babe bazadiliza inkosi uNobhemula yikho kungake wavuma okwenziwa ngamakhiwa omngcele usithi ngowamakhiwa wona amakhiwa usithi awathandi yikho ke sibona ngani konke lokhu kuyize umzilikazi kazange ebandlulule abantu ngomhlobo yikuzabona izibongo zethu ziqubene njalo lamasotsha kamzilikazi ayevela ngapha emashonaland ayetrainwa khonaphana empopho ephumula ngamakhosi kamzilikazi yikho ke abantu bonke laba abahamba betshela abantu besithi bafuna ukuqumisa izwe ngoba abafuni omunye umhlobo yikubheda okuphindiweyo
uthi kumele kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho njalo bafisa ukusebenza lamanye amabandla
iZimbabwe Electoral Commission ayibe independent izimele mpo hayi othi gumba abaqala abatshaya ifoni besizwa ukuthi umnanga kuthini iconstitution yabapha amandla sifuna njalo ukuthi amabandla ayi-opposition angabindani bodwa ngoba yikudlala lesikhathi thina be-MDC Alliance silindana lezanu PF ngoba yiyo lebhola makithi
kodwa umoyo uthi benza okuhambelana lokwenziwa ngababusa kungakabi lezaphu izanu PF lamanye amabandla
thina njengemthwakazi Republic Party sigijimisa i-agenda ehlukileyo eyokuphuma kwele Zimbabwe soke angikhole ukuthi thina singathi ukuthi singamaqamqamu abangamaqamqamu yilabo abakhangelele kweze Zimbabwe politics zimthwakazi lilizwe baba lokho kumele kucace kanti ngani izaphu lezanu before 1980 independence besilwa lo Smith babezibizwa zaphu standing for Zimbabwe zanu standing for Zimbabwe kambe angithi identity yakho yiyo evezayo ukuthi uyenzani soke we cannot disown our identity even singakaphuma eZimbabwe.
Uthi bafuna ukulwisana leZANU PF bebodwa emathebeleleni lenkawazwe ngoba iZANU PF leMDC Alliance zimbilazo entabanye.
Indaba yama-reform kathule ngayo ubaba uMagalela, indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla. Wapha amabandla ngoba iMDC special emathebeleleni abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathela imathebeleleni
lo mabandla amaningi eZimbabwe akhangelelwe ukuba azangena kukhetho oluzayo abacubungula ezombusazwe bathi lokhu kuza kwenza ukuba ibandla leZANU PF linqobe kukhetho lolu njengenhlala yenza ngimele iStudio 7 ngiseMainland ngiyokhipha Dube
Ulayitho lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhanyele kwezivela kwamanye amazwe namafitha. Umabhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ubike ukubana uzabona ukubana uzaba lesikhathi sokukhulumisana leziphathamandla zabo leFrance ngodaba lokuvuselela ukwethembana phakathi kwamazwe omabili ngemva kokuxabana kwawo kwisivumelwano sezomvikela ese-Indo-Pacific. UBlinken usesigodlweni seFrance sikhuluma kanje iParis ukuya ngena umhlangano wezentuthuko yenotho owe-Organization for Economic Cooperation and Development. Osanda kukhethwa ukuba yinhloko kahulumende kwele-Japan uMnumzana Fumio Kishida ukhulumisane ecingweni wokuqala lomunye wakhe welemelika uMnumzana Joe Biden ngemva kokungena kwakhe esikhundleni lesi. UKishida uthi ilizwe lakhe lizinikele ukuqinisa ubudlelwano bamazwe amabili kanye lezikhonzo zesivumelwano se-Japan-US Alliance. ukuza kukelela ukuthuthukiseni umsebenzi ngokuthengiselana emhlobelweni owe Indo-Pacific. Abacubungula ingozi yokudubuka kwenkonto ethwala amafutha ezimoto esigabeni seCalifornia khonapha eMelika. Lokhu kube phakathi kokuzama ukudinga imbangela yale ingozi edale umonakalo omkhulu ngokuchitheka okwenze amafutha lawa angamapatshi edlula inkulungwane ezintathu ezecrude oil achithekele elwandle lwePacific Ocean. Bayicabangela ukubana ingabe linkompi ithuzwe umkhumbi. Isiqondiso sokuthi ababalisi labo bonke abasebenzela ezikoleni zasedolobheni eleNew York bamele bahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 siqale ukusebenza ngomvulo waleviki. Nasikhathi sinye amakhulu lamakhulu abasebenzela ezikoleni ukugoqela ababalisi babonakale bejengisela phambi kwamahofisi abogatsha lwezemfundo eBrooklyn bekhonana ngokubanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe ijekiseni leyo. Iningi labazali bezimbabwe leSouth Africa bethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikolweni. Abanye besithi lokhu kuzakwenza iningi labantwana behluleke ukuziphatha, ikanti ke abanye besithi limfundo yiyo ezakwenza bazivikele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ngokutsho kogatsha lwezemfundo kulabantwana besikolo abedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu 36,000 abazithwalileyo enyangeni zakuqala ezintathu zomnyaka. Lolu gatsha luthi ngenxa lesi sizathu seluqinisa imfundo yezocansi ezikolo. Kodwa ke baningi abazali abangafuni ukuzwa lokho. Abanye bathi ukuthanda ezocansi kweningi labantwana kubangelwe imfundiso yezocansi besasebancane. Abanye bathi kubangelwe ngurhulumente ofanayo ngokubapha amalungelo edlulise amalawulo kugoqela nokubophisa abazali nxa bebatshayela ukuganga. Bakhona njalo bathi le imfundo egoqela ukuzivikela emkhuhlaneni yocansi kanye lokwenqabela ukuzithwala iza kwenza abantwana bakhangeke ekwenzeni ezocansi. Kodwa ngesikhulume sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi ayikho enye indlela yokuvikela abantwana ngaphandle kokubapha ulwazi.
If you say we must not do it, what should come into its place? Because we believe
kusizani ukuthi singabafundisi impilo zabo zisonakala
to protect children against these types of offenses.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana Sakhile Nyoni uthi udaba lokufundisa abantwana ngezocansi lufuna ukubanjwa ngendlela ehlakaniphileyo kakhulu.
Ay, abantwana bangafunda lezi zinto vele sokungani baphiwe igunya lokuthi abaqhubeke bewenze. Nxa bengafundiswa njalo bagcina besenza izinto ezingafanelanga because bengazi ukuthi kufanele bazivikele njani. So I'm in between. I don't know where exactly I stand on this issue.
Kodwa ke unkosazana Siphiwe Moyo yena uthi kufanele bafundiswe ngoba ngaze bekelwe bazalwenza kuphela ucansi.
Awungeke umkhuzi, awungeke umyekelise into nxa engavela ayithesti ucansi leyo. Hayi, ukuthi umstophe kastopheli. So mna ngibona kuyisolution ukuthi bafundiswe, benze bekwazi njalo bebe lokuzivikela ekumitheni lasemkhuhlaneni.
Unkosazana Pauline Komo uthi yena ulisekela ngokugcweleyo inyathelo logatsha lwezemfundo kwele-South Africa.
Abantwana abaningi bazithwala besesebancane, abafana bayamithisa besesebancane bengakabikwazi ukuzimela. So mbona ngani uma bengafundiswa ezikolweni besachathula besesebancane ngaleyo ndlela, kungabasiza abaningi kakhulu ukuthi babone ubungozi lobuhle bokuzigcina ukuthi abantwana bathole imithado ngesikhathi esesifanele.
Le yinto egcizelelwa unkosikazi Corence Mukosi Ncube yena othi ukubekela besemnyameni ngendaba zocansi akusizi lutho.
Kuzabenza futhi babe lolwazi ekuthini ma ngabe udlala kanje lo mntwana ongumfana kugcina kusenzeka into ethile u-1-2-3 bese kugcina ke usukhulelwe. Umfana uyaqhubeka ngezifundo, umntwana oyintombazana akakwazi ukuqhubekela phambili ngezifundo ekubeni akubi fair kakhulu ebantwaneni abangamantombazana. Ngakho sicela bafundise bonke labafana.
labo ke abaphikisana lalenyathelo kakhulu abezenkolo balokhulumende kufanele ananzelele ukuthi selokhu angenela empilweni zabantwana baqhubeka besanda abantwana ababa ngamahlongandlebe ngoba sebephiwe amalungelo enqabela ukulawulwa ngabazali. Belesulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukubana zingalahli amasiko azo sezikhangwa ngawezinye izizwe. Uthuso Kumalo usipha lolu daba njalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Wenu wawenu shangani wanyamalala wavumbuluka kwesikasigcawu kwelasekoloni izulu elidume ezansi baba lomhedehede abezizwe batshintshana izambuzi bethi ubukhosi bukamzilikazi washabalala ngonyakana kwama.
Le yimbongi unkosini Juma ehaya inkosi umzilikazi.
Ubukhosi bamandebele bungumafavuke njengedabane.
Le bekuyimbama le emuva njengoba izitemo lezi lezibongo bekuyizo impande zesizwe umuntu wonke ezigqaja ngezibongo zakhe lolimi lwakhe. Imbongi unkosini Juma uthi isizwe isizwe ngamasiko aso.
Siyananzelela ukuthi ezinye izizwe noma zikhona lapha siyananzelela amaNdiya amaJuda bayawagcina amasiko abo noma behlangehlangene bephakathi kwabanye abantu kodwa kwakubo bakulahle. Thina nathi siyisizwe sikamthwakazi kubalulekile ukuthi ma sesifika endaweni abantu basibone bazi ukuthi lesi yisizwe singamahlobana lesi.
Ukoma kwesimo sempilo eZimbabwe kubangele ukuthi iningi lifulathele amakhaya alo bezodinga amadlelo alihlaza emazweni. Le yinto esiyenze ikakhulu intsha ilahlekelwe yindlela yenhlonipho ulimi kanye lamasiko abakhule bewalandela. Sekuyivama ukubona iningi seliziphilisa njengezizalwane zemihlobo etshiyeneyo kwele South Africa. Le yinto esifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube athi isibhidlize impilo yabaningi abasakhulayo ikakhulu amantombazana.
Thina sakhula sazi ukuthi utshwala buphuzwa ngumuntu ongubaba ekhaya kodwa bona sebengena nasemabhawa. Sakhula sazi ukuthi ukubhema akuso umntwana oyintombazana omela bheme kwakubhema obaba kodwa namhlanje sekubhema bona abantwana abangamankazana engicabanga ukuthi yinto ababathathele phezulu befika emzini akuyona into enhle.
Omunye njalo weZimbabwe othanda amasiko umnumzana Mlungisi Shabalala uthi inyathelo lakuqala lokuqakathekisa amasiko eZimbabwe yokubuyisela ama kosi omdabo.
Inkosi umsebenzi wawo omkhulu wokuhlanganisa isizwe sayo lokuhlonipha amagugu esizwe sayo. Inkosi yonke eyenziwayo yomkhosi wenxala kuze imkhosi yokushwama kuze umkhosi wamantombazana bezigqaja ngobuntombi babo ukuze inkosi yizwi lakhe ma ekhulumile isizwe siyabuthanda.
Kodwa kabanye bathi kunzima ukuthi beseSouth Africa baphile ngamasiko esiNdebele isiKhalanga isiNambia namanye awangaphandle ngoba lokhu kungenza bengemukeleki kwele South Africa. Labo abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni bathi kuyabasiza kakhulu ukulandela amasiko ezizalwane zakuleli ngoba kwenza bengabonakali ukuthi abantu bokuza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliseGhana sikhuluma nje lapho eselilungiselela ukudibana leqembu elimela lelo lizwe ngomgqibelo kumkankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wengezo yamazwe omhlaba eWorld Cup ozaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanje.
Imibiko ephuma elizweni laseGhana ithi iningi labadlali beqembu lama-Warriors sebefikile khonale ngaphandle kwabadlali abathi uTeenage Radebe odlala eMelika kanye loBrendan Calloway odlala eNgilandi bona abangavunyelwanga ukugada indizamchina besuka emazweni abadlala kuwo ngoba kukhona okumele bakulungisise encwadini okumele baziphathe. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNomen Mabheza uthi yena uzahlala phansi labadlali ukuze babe lethuba lokuba batsho ukuba bona bafisa ukudlala njani. Intatheli zindaba ezemidlalo umnumzana uNation Kokwarira uthi lokhu yisibonelo sokuba umqeqeshi kabazi abadlali bakhe.
Nxa umqeqeshi ezakhetha abadlali, umele khethe abadlali abaziyo lokuthi badlala njani lokuthi badlala ngaphi. Nxa bezazihambela lapho abadlala khona ukuthingisa ethi mhlawumbe umqeqeshi kabazi laba badlali uphonga ukukhetha, sokuzaziba le mbuzo kanti ubakhethele ngobani, ubezakhetha njani abantu angabaziyo ukuthi badlala ngaphi njalo badlala njani.
UMapeza uthethe isikhundla ebesiphethwe ngumqeqeshi oyisizalwane selizwe laseCroatia uDravko Lokarusic, njalo abanye abadlali uzabe eqala ukusebenza labo. ULokarusic uthi iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalani yesibaya sikaGroup G lilomklomelo owodwa ngemva kwemidlalo emibili lapho elibe ngutshingi lobhanqa 0-0 lele Bafana Bafana elaseSouth Africa kwakuqala, kwathi kwesibili linqotshwe nge-1 kanyange lase-Ethiopia. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele Ghana ngomgqibelo khona le Ghana mhla ziyi-9, njalo amaqembu lawa azaphindana umphehlo ngolwesibili mhla zili-12. Njalo lowo mdlalo uzakuba kweleZimbabwe esigodlweni iHarare. Ngenyanga kaLwezi iqembu leZimbabwe lizavakatshela ele-South Africa kuthi emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikaGroup G lizemukela ele-Ethiopia. Amaqembu amela amazwe ezwekazi lase-Afrika afakwe kuzibaya ezili-10, njalo lawa azaqeda imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane azaxekwa ukuze kutholakale amahlanu okuyiwo aza kuyamela izwekazi elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobe le-Ireland ngama-wicket amane emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International oqhutshelwe esigodlweni iHarare ngolwesibili. Iqembu lezivakatshi lweliqale ukutshaya ibhola labuthele lamaranzi angu-253 lilahlekelwe ngabadlali abayi-12, kwathi eleZimbabwe seliphendula labuthele lamaranzi angu-254 lilahlekelwe ngabadlali abayi-6 kuma-overs angu-43.5. Ukapteni weqembu leZimbabwe uMary Ann Musonda nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye ngemva kokuba ethwele amaranzi alikhulu lantathu. 103.
Winning the first game of any series would be a confidence boost.
Ukunqoba umdlalo wokuqala kuzasenza sizithembe vele njengabadlali. Loba kukhona okumele sikulungisise ekudlaleni kwethu. Kuzasenza sizithembe kodwa kumelanga kusenza sidelele ngoba kule midlalo emithathu esikhona sizayidlala okuthi kuba sikayinqobi.
Umdlalo wesibili ukhangelelwe ukuba udlalwe ngolwesine emhlazi isikhombisa futhi owesithathu uzakuba khona ngomgqibelo mhlazi ithoba munomunye kusithi owesine njalo ngoku ina uhlelo ukuba udlalwe ngomvulo mhla zili-11 kuyona le inyanga kaMfumfu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abanye babadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa ukubana balegciwane le-COVID-19 nalo bahatshi uma befuna ukuchapha mngcele. Ukuxokozela usemabandleni ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Iningi labazali beZimbabwe leSouth Africa sebethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikolweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo Praxis Jeremiah. Isithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lula ngokuzilalela ebulenjini www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.